okuvamileyo osokuvelile kusuka emva singathi ngama-patterns ngendlela iChina elodlelana nayo ngeZimbabwe, ngathi ngabaholi beZimbabwe kumele abakhokheli basamazwe e-Afrika, ukuthi ubudlelwano bakhona bukhanya kwaziwa yibona abaphezulu. Kuyalotshwa, kulotshwa izivumelwano ukuthi athi kulotshwe lokho, kuzakhiwa lokho kulezi gidi ezingaka ezizayo. Kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo. Ngumgabe singakhumbula ngesikhathi kusakhokhela umgabe kuyokwalo kuthiwa ngama-mega deals. Besithi ma sithi siyakhangela amaphephandaba la akhontrolwa nguhulumende, akhokhelwa libandla elibusayo esingathi yi-ruling party, esingathi ma-state controlled newspapers, abehlala nje ebhala ekhuluma imihle yamalanga ukuthi umongameli uselobelane le-China isivumelwano esinje. Kuzokwafika nje laleli gama elithi khona ibizo elithiwa ngama-mega deals, amadili amakhulu. Kodwa ukuthi kuveleni ukuthi singathi kwavela sikwazi. Siyabona nje nansi iparlamente yakhiwe, akujali ukwenza nje kwamanye amazwe. Lezinye nje izinto ezithile zethu abafaka imali edanele nje lalokhu lalokhu. Kodwa akula siqiniseko njalo akuveli kahle ukuthi kathi kuyini kahle kahle abantu abazokuthola phakathi kwala ngamadili okuhlala kukhulunywa ngawo.
Umhlangano weChina lo ozangena ngomnankagwa lamazwe aseAfrika uqakatheke kanganani ikakhulu kuze leZimbabwe?
Umhlangano weForum on China Africa Cooperation uthiwa yiFOCAC uhlala nje uqakathekile kuwo wozomazwe wonke aseAfrika, ngoba mase sibhekisa sesifaka iZimbabwe, iChina yilo ilizwe engani elithembile kwamazweni amakhulu ukuthi yilo elinika usekelo ngokukhipha izimali ezingabuzwayo. iChina yona ayibuzi kangaka, ayicubunguli ukuthi kathi lowo muntu oleli lizwe liboleka imali liqhuba kanjani inhlelo zalo lokuthi liziphethe okungakanani emhlabeni, njalo lokuthi libonakala kanjani kumphakathi waleli lizwe. So ngakho-ke lolu hlelo luqakatheke kakhulu kubabusi beZimbabwe, ngoba iChina yiyo engani bayithembile. Singabhekisisa sibuyela ngasemuva lapho siyakhangela lalapha kuhlanganiso yamazwe omhlaba, United Nations, iChina ilakho nje ukusekela iZimbabwe ma engani iZimbabwe singene enkingeni kule singathi Security Council. So mbona sengathi iZimbabwe ayingeke iswelakale ezintweni ezinjalo or izinto eziqhutshwa iChina ezi-international, ngoba iChina yiyo ilizwe elizimiseleyo kakhulu ukuthi khona lisekele izinhlelo zikahulumende weZimbabwe kungela mbuzo, kungela kuthini. Ngakho-ke mbona sengathi kufana nje lalokho okwenzakele eminyakeni edlulele ukuthi kuzaba yibo bona abaholayo ukuthi bazathola usizo. Lolo sizo thina soze sibe lwazi, kuzoba nzima ukuthi abantu makhaza bazi ukuthi bathole.